Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 30 kuMabasa 2023 ngoKeeps Dube. Endabeni zethu lamhlanje, amalunga ebandla le-MTC lawe Citizens Coalition for Change achayana phambi kukamnumzana Douglas Monzora.
Uyazi lokho okwenziwa ilaba abantu ababusile izwe lakithi ilokhuyana okwakuhlala kukhulunywa ngabadala ukuthi umuntu ongafana ngabe yikho ubaba lwano isidakwa oda ngahola hambe ayekudla imali ebhawa esosa inyama abantwana belamba ngekhaya umama ehawula.
Bayakhala abantu kulandela imibiko ethi uhulumende udekele umongameli Emmerson Mnangagwa indizamtshina. Zalethulela ezemidlalo ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Amalunga ebandla le-MTCT lawe-Citizens Coalition for Change achayene lamhla eChinoyi ebanga ihofisi ebanjwe okwamanje umnumzana Douglas Monzora labalandeli bakhe. Amacelo omabili atshele iStudio 7 ukuba kuvuke umsindo omkhulu ngesikhathi uMonzora ekhuluma emhlanganweni awuqhube emahofisini ebandla leli. Umnumzana Lloyd Damba, isikhulumeli sikaMonzora, uthi akufanga muntu kusehlakalo lesi esishiye abanye belamanxeba. Abakubandla lesi-CC bathi ihofisi le ngeyabo, hathi ibandla le-MTCT. Bayakhala abantu kulandela imibiko ethi uhulumende usethengele umongameli Emmerson Mnangagwa indizamtshina entsha ebiza izigidi ezingamajumi amahlanu lane zamadola eMelika, $54 million. Abezindaba abeZim Live babika ukuba indizamtshina le ilesikhatshana yathengwa. Umnumzana Emmerson Mnangagwa kubikwa ukuba uyisebenzise esiya emhlanganweni weTransform Africa ngeviki ephelileyo. Kubikwa ukuba uyisebenzise njalo esiya embukisweni wamabhizimusi weZimbabwe International Trade Fair koBulawayo. Umnumzana Fortune Mlalazi okubandla le-CCC uthi kuyethusa okwenziwa nguMnangagwa.
Uyazi lokho okwenziwa ilaba abantu ababusile izwe lakithi ilokhuyana okwakuhlala kukhulunywa ngabadala ukuthi umuntu ongafana ngabe yikho ubaba lwano isidakwa oda ngahola hambe ayekudla imali ebhawa esosa inyama abantwana belamba ngekhaya umama ehawula. Yikhona ke lokho okwenzakala eZimbabwe. Uhlupho lwethu ukuthi ilizwe lethu lilomnyama omkhulu okubuswa ngabantu abanjalo. Abathatha imali engange 54 million bathenge nje indiza yokuthi ungamla oyedwa ahambe lalapha ahamba khona kulamphumela esiwubonayo, kodwa behamba bekhala ngama-sanctions. Angazi ukuthi ama-sanctions asebenza uma befuna ukuthenga imithi ezibhedlela, ngoba phela bana kuthiwa lezi zizathu abahlala bezinika ukude ngenxa yama-sanctions. Albana bayehluleka phela lo ukuthenga indiza leyo.
Ye, siyakuzwa-ke khonapho. Kodwa ubona ngazani-ke abanye bakhe nxa bekhuluma besithi hayi kulungile khonokho okwenziweyo, kuyabe kusitshoni ba?
Phela ukhumbule ukuthi uhlupho lweZimbabwe ukuthi bakhona abantu abaningi abakholelwa ukuthi uMnangagwa ilizwe angalilungisa, bona bevele bebona ukuthi wehlulekile. Laba balutshwana ungababhekisisa kahle ngabantu abazihawulelayo njengawe lami, abangela mithi ezibhedlela. Akukho zibhedlela abahamba kuzo ezilemithi, kumbe engcono abahamba khona ngabantu abatshelwa nje amanga wama-sanctions. Kuvele kuyatholakala even uJonas Savimbi wayelabasekeli, uMobutu Sese Seko eluta kwele Congo wayelabasekeli, uMnangagwa uyaluta eZimbabwe siyabona igolide abalidlayo ama diamond abadlayo balabasekele abaphiwa nje izikipa namabaretha lensaro babe sebeqakeza bashayizandla kodwa bevele besebenzisa imigwaqo egebhekileyo esiyisebenzisayo beswela ngisho iparacetamol esibhedlele empilo kakulaluto eparenyato akula ngisho lo mbheda wokuthi isigulane silalise kodwa bakhona abaqakezayo
umnumzana Fortune Mlalazi umsekeli webandla le-CCC sixoxe laye esejohannesburg kwele-south africa kodwa umnumzana Tafatso Mokwadi obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla le-ZANU PF uthi abantu bakhuluma abangakwaziyo
yourself are not even sure whether it is true it was bought or donated or hired or given. No one has the fresh details about that. Presidential spokesperson
lani aliwazi ukuba yanikwa umongameli kumbe yathengwa isikhulumeli sikamongameli umnumzana George Jaramba nguye ongakhuluma ngokugcweleyo ngodaba lolu sijayele ukubona inkokheli yakwamanye amazwe isebenzisa indizamtshina emhlanganweni etshiyeneyo akasithi yebo ithengiwe indizamtshina le kambe abantu bamelele ukubona umongameli etshova ibhasikile emoyeni na sikujayele konke lokhu
and the movement. Would you expect the president to cycle through the skies to move from Harare to where he's supposed to be, to look for business, to market Zimbabwe, and to invite investment into this country? Do you expect the president to be cycling or he should be flying? Let's assume that was bought. But be that as it may, what I'm saying is that no one has corrected details. But that should be the least of what bothers us. I will be much more happy to see that my president is going to fly conveniently to do what the people of Zimbabwe mandated him to do. Doesn't that impress you, if ever that was true? And all this is not a surprise, but what I can assure you is that no matter the attempts to dismiss the
president... Sizabona abezindaba abe Al Jazeera bebukisa idokumentary yabo bezama ukungcolisa umongameli lemuli yakhe. Sikujayele konke lokho. Akusimangalisi ngitho kancane. Baningi abakwenzayo besenzela ukugenqula uhulumende. Ngingathaba ukubona umongameli esebenzisa indizamtshina esiyakwenza akuthunywe ngabantu bezimbabwe. Ukukhuluma kubi ngomongameli kuzakwenza ukuba athakazelelwe ngabantu abaningi kwele Zimbabwe.
What we used to call reputable media institutions like Al Jazeera targeted at the president and trying to place him onto things that he's not involved in. We have not only seen that, we have also seen a much more worse before. Attempts to name call the president of the Republic of Zimbabwe as an authoritarian leader and that his system of government is anti-human rights. We have seen all that.
Umnumzana Tafatso Mokwadi ubona ngokwethulwa kwemibiko kubandla le-ZANU PF. Sixoxe laye eseHarare. Singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iqhubekela phambili impi yomvukela kwele Sudan ukulabantu abaningi asebefile. Omunye wabamele inhlanganiso yomhlaba wonke jikelele i-United Nations uthi kukhanya ngani amacele alwisanayo asefisa ukukhumisana umlota. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Umongameli Volodymyr Zelensky uthi wayezazivikela ngesikhathi ibutho le-Russia izama ukuhluthuna isigodlo sakwele-Ukraine. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba uZelensky uthi uyakwazi ukusebenzisa umbhobho ngakho-ke wayezimisele ukuzivikela. Soko isikhathi sezamasiko.
Senganamasiko
wenziwe mandla
ngobaba mkhulu.
Kusigaba samasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sikhona ngale ke kwele South Africa lapho sibuka khona lenye insizwa lapho insizwa leyi ikubutho. Ye ake sizwe ukuthi silobani.
Ukhulumayo ngumlungisi madabudabu Tshabalala umsiza wezintombi zakwaTshabalala uMakitabedene uMkitazi kodlulayo. Umsulu weziphofu zibonwe esiqedeza imposi ngamathi ekhaya kusetsholotsho kwesipepa ngaphansi kwenduna uMathuphuli. Siyajabula ukuba khona kulolu hlelo lwakho babudube emthembo esithembayo ukuthi sizokhuluma ngobuntu zobukhosi bakithi especially ngapha emabuthweni. Amabutho babu udube ngumgogodla wobukhosi. bobukhosi ngabavikeli bobukhosi besizwe sakithi isizwe senkosi umzilikazi kaMashobane njengoba singaphansi kwenkosi ekhona manje ebusayo inkosi uBulelani kaNobhengula bathi ngudobhadobha njengomlomo owenkukhu odobha umthwakazi babelane ngayo
akusitsheleke Jabalala ukuthi njengebutho lezani vele
esikwenzayo kuqhawela kithi elikhulu yokuzama ukuvuselela amasiko akithi yokufundisa abantu ukuthi sibabisele emuva bazi imvelaphi yabo ngoba ma ungayazi imvelaphi yenu awukwazi lapho oya khona uma ungazi ukuthi wena ubuyaphi so siyazama ngendlela zonke ukuthi sivuselele konke lokho okwakithi osokwabulawayo sivuselela amatshitshi sivuselela ubunsizwa amabutho sivuselela amakhehla sivuselela amachiba ezindlu zobukhosi sivuselele konke lamabutho ukuthi sasile wobutho afana labomsukamini afana labombizo afana lobasifisa ukuthi izinduna zonke zakithi especially ezisemhlubuleni wakithi komntwakazi zivuselele amachiba amabutho nalawo ukuthi ayakhokhela ngoboyisa omkhulu
manje lina nxa sikhangela lilolongwambani banolutshengisa ukuthi yenzani lokhu lalokhu kwathinithini khona
lokhu akuhluphi wena Mthembu Othembayo ngoba zikhona ingwethi kwezamasiko esisebenzisana nazo especially ezikhona khonapha ekhaya kithi abanye njengoba sisezizweni kanje so hlangana lezizwe ezifana lezizwe zamaZulu izizwe zamaSwati izizwe zonke zamaXhosa zona lezi izizwe zamaNguni ezinhlanhla zokuthi zona zisayenza le nto thina sizama ukuyivuselela kithi so basincedisa kakhulu kulokho nathi sithathela ezintweni zinalezi esizibonayo ezingamavidiyo ma sibheke ukuthi ubukhosi bethu buhamba njani zonke lezo zinto qhawena kithi
yes yakuza kakhulu sungaqhubeka ngezangelo ubezugqiba khona
abantu bakithi abasondele entweni yakithi yobukhosi le hhayi ovayelisayo njengoba ngithilo nje lichakwe nakuthabalala umsengo omkhulu siyabonga kakhulu usinikeza leli thuba ukuthi sike sikhulume ngobukhosi bakithi qhawena kithi elikhulu
siyabonga kakhulu-ke lamhlanje-ke besilo mnumzana mlungisi Jabalala odabuka khona ngale-ke ejolotsho hhayi-ke olamhlanje simalapha kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu suku zonke sibonge kakhulu mshengo ungathini lakusasa baba
siyabonga kubonga thina Dube sibonge wena ngomsebenzi omkhulu owenzayo wesizwe inkosi busizwe
okwamanje sike sizwe ezokholo lwesikristu
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli namhlanje uSihlo ngiyabonga ukuba phakathi kohlelo
usiphatheleni lamhlanje
siyakwazi ukuba kusasa kuzabe kulilanga labasebenzi umhlaba wonke jikelele ngakho namhlanje ngizafuna ukuba sike sizibuze umbuzo wokuthi kambe vele khona ukusebenza kwavela ngapi ngizafuna ke sibale lapha kuGenesis chapter 2 iverse nga 15 ithi yona inkosi uNkulunkulu yasimthatha umuntu yambeka esivandeni se-Eden ukuze asilime asilondoloze lokhu ngathi kuqakathekile ngumutsho oqakathekile kakhulu ngoba lapha nxa sikhuluma ngokusebenza yikho lapha esiqalisa khona ukuzwa ibala kumbe into etshengisa ukuthi umuntu wayezasebenza kumbe umuntu wayeseqalisa ukusebenza kuthi ukuthi ukusebenza kwakuyindlela u-Adamu ayekhonza ngayo njalo uNkulunkulu ngakho nxa wena usemsebenzini okokuqala nanzelela ukuthi kuyinto uNkulunkulu asilaya ukuba siyenze okwenzakalayo ukuthi ngokungena kwesono emhlabeni ukusebenza kwagcina sokuphendula sokusetshenziswa sokusiba yikugqili ukusebenza sokusiba yinto ebangeyobucuku kwabanye abantu inothisa umuntu oyedwa kodwa ukusebenza kwakumele ukuthi kube yindlela ethokozisa wonke umuntu ngakho-ke nxa wena ekuqaleni usebenza mfuna ukuqala ubisele umsebenzi wakho kuNkulunkulu ngoba nguye owathi sisebenze. UPaul uthena nxa usebenza sebenza ngenhliziyo langamandla konke ukwenzela uNkulunkulu kusebenza zonke ezilaleleyo futhi sonke asibeni kwasinxa sisebenza senzela ukuba uNkulunkulu igama lakhe lidunyiswe. Isikhathi esiningi ye silabantu ababe sikhangela emsebenzini silabanikazi bamakhampani kodwa wena sebenza angani uqatshwe nguNkulunkulu ufake inhliziyo yakho yonke. Ngiyakutshela ukuthi ungenza njalo lama promotion ayobuya lapha emsebenzini kodwa nxa wenobuya emsebenzini ufika uxabane lo muntu wonke uyafika emsebenzini wenze ngani uyasebenza kodwa wena ungasebenzi. Kuyazakala ukuthi lapha eAfrika abantu bayathanda ukuthi umuntu athiye fake ibhaji engani ukhona aphume ayezenzela izinto zakhe aphenduke sezodopa ibhaji sesiyendlini. Lokhu ayisonto ethokozisa uNkulunkulu. Ungabe ubona ngani wena ugqila lo msebenzelayo kodwa uyazigqila njalo ugqila uNkulunkulu. Okwesithathu engifuna ukuthi kunazelele ukuthi ukusebenza indlela yokudumisa uNkulunkulu. Umsebenzi wakho kumele udumise uNkulunkulu. Lapha siyanazelela ukuthi uAdam umlayo wakho kwakuyukuba kalondoloze iEden. Kutsho ukuthi kwakumele kube lobuciki kube kuhle nje. Uyakubona omunye umuntu nxa esebenza uthiya umsebenzi wakhe umuhle ewulungise ngobuciki efake inhliziyo yakhe yonke kuyo. Kodwa kulo omunye umuntu othi nxa esebenza into uyithiya nje izintshakantshaka ithiya nje into yakhona engaqedakali. Kukhanya ukuthi hhayi uphongukwenza nje kasebenzanga ngenhliziyo yakhe. Nxa usebenza faka inhliziyo yakho, faka ubuciki bakho, faka ingqondo yakho, faka inhlakanipho yakho ngoba ukhonza uNkulunkulu ngomsebenzi. Kumbe usebenze engadini, kumbe yilaba abasebenza usebenzela abantu ezindlini, kumbe yilaba abasebenza kuhulumende, wena sebenza ngani ulo muntu okukhangeleyo ngaso sonke isikhathi.
Kuyiphethe mfundisi.
Ngifuna ukuthandazela wonke umuntu ongumsebenzi oyisebenzi. Siyathandaza ngegama likaJesu Baba, busisa bonke abantu abasebenzayo ukuze umsebenzi wabo ulethe inkazimulo lendumiso kuwe. Siyabonga Baba ngemsebenzi ekhona. Busisa abantu abakho nxa bebeka izandla zabo ezintweni zonke abazisebenzayo ngegama likaJesu. Siyathandaza.
Lobe kulohlelo vuselela umoya silomfundisi uSenispanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungami linkomo.
Siyabonga kakhulu untungami linkomo ungathinela kusasa sikusizwe ezabatsha. Usigaba sabatsha lamhla sisejolojo sixoxa lo baba khona ngale sike sizokuthi igama lakhe lesibongo ngubani esilayicweni.
Igama uJustin Sibongo Moyo.
Ye Moyo kunjani baba?
Ngiyaphila.
Ungabuka ngikhona khona?
Ngizela ukuku etsholojo.
Liyenzani kulezi nsuku khona?
Ziyavuna inkomo zisithele senzima ziyazi bamamele emasimini.
Alibiyanga?
Bakubuwe zini bezindawo kubuyanga abanye vele bethele inkomo abakhangeli.
Ye madoda. So ke akusitshele ke benzani khonapho abasakhulayo?
Kunzima mhlobani, ngakutshela si abantu leqhenga ngentshayazi isidakwa ngitshela loko kathi ngikuleziqiki ezibomvu loko sekubulela abatshana bavela basela kusasa basela future.
Bapho ngukubhija nje kuphela akula nto bayicabanga.
Phela belele vele umuntu wakhona adakwa sengumuntu emlanayo sekufanele imile iproblem.
Manje kulungiswa njani moya khonoko?
Ngabe kulungisele sokuzithiseka lokhu kumasekuzeseni ukuthi okunye sokukhosta inqezi ukuthiseka ukuthi bathukela abasebenzi abatwana lokhu kusebenzi ngiyezikhosoni.
Abakho abazisebenzayo yini ukuthi umuntu uyacabanga ukuthi ayizitina, acabanga ukuthi abe ngubhilida, acabanga ukuthi abe ngukhampenta, into ezinjalo?
Abazama khona kodwa bayakwenzanjanjazi imali nje ayikho naleyo ukuthi beqalise naleyo ngelize liyisile lize. Akula mpendle.
Singathi ke impilo yabo moyo iya ngapi ba?
Sasazi ngeke uzatshintsha yabona nabo ngabe kuzothe nje ukuthi bayavuka. Ngeke ungatshintsha ngoba ayi ukuthi ngiyona ukuthi ngoba khona kwaSulumende nale khona ngathi ukuthi lesi niyadezela ukuthi
ngathi. Ye manje udubo lwabantwana lolwentshengu lokunye okunjalo liza kuvimba njani kunabo?
Kwanele bevale yona intshengu naleyo. Abavale uSulumende kavale intshengu le kasifuni vele sisinqothela kusona.
So vele singathi sigaba sonke sibulaye njengokube. Ya kulobu zima kakhulu sibili. Singathi ke vala kunapho ke uphosa amazwi akho ocina.
Mina ngicela ukuthi ana kuyashintsha izinto kodwa kungashintsha izinto ngene kungabe ngene kangikwazi ngela batana bezobethele ngoba lesikole sisho sakhona siyadura esikoleni. Siyadura sibili asikwanisi izindlela. Siyabathola kuphompho, siyabathola kuphompiwani. Asisakwazi ukubadadalela ngoba izinto zakhona zizive imali eningi.
Yes, siyabonga kakhulu ke namhlanje ke kusigaba sabatsha besixoxa lobaba khona ngale etsholotsho. Ye, ungatshinela kusasa moya, sibonge kakhulu baba.
Wezemidlalo iqembu leDynamo linqobe eCape United 2-0 emdlalweni wePremier Soccer League odlalwe namhla eHarare. Emidlalweni efanayo, Triangle United 1, Chicken Inn 1, Highlanders FC 1, Wange 0, Cranbourne Bullets 1, Shenshang 2. Kusenjalo wayeyimvimbi yeqembu leHighlanders uSimon Sibanda uthi abadlala kudala babaningi abasazihluphi ngokuya enkundleni ngoba batholiswe amagabha avuzayo yilabo babizwa kuthiwa izikwamula abama emagedini. UJoseph Njanji usipha lolu daba.
Sibanda uthi indlela yokuphathwa ngayo abadlali bakudala emagedini simqede uthando lokuyabukela iqembu lakhe alidlalelayo ele-Highlanders.
Yikho kunokuzwisa ubuhlungu ukuthi ngingafika egedini uze umuntu ombuza ngehighlander athi wena ngubani ufuna ungena ebhoreni. So lokana kuyinto ocina kwesanitize ingane ibhora ngicela ngani senzi ubuhlungu uhamba kini ubafisa ukuthi ngifike egedini ngibuze umba. Kuze mina ngifike engini ubalona umbuzayo umuntu lwana ngimazi umuntu ona ngakhangela nalona umuntu ombuzayo umuntu wayeselusa inkomo mina ndlala ibhola esemakhaya. So mina sengivuzwa ngeclub engamphathi kwemvizo kwayo avuza kube njalo iHighlanders I think ufuze icorrecte into yonale yama-senior players ngoba ngingakhangela ama-senior players amaningi they are suffering because iclub la and ama-officers eHighlanders avuze asikhangile njengama-former players eHighlanders. Singadinga ukuthi iplayer evela kuDynamo kumbe evela kuChicken Inn ibe preference kuHighlanders kuthiwa ngingena ebholeni. Mina kuze ibe preference kuHighlanders sentshela abeHighlanders kudala odlaleli wayedlalela iChicken Inn.
USibanda uqhubekele phambili esithi iqembu lakhe alidlalelayo leHighlanders kuningi elingakuthola ngokusebenzisana nabadlala kudala kuqembu leBhozo.
Sesikhohlwe ukuthi kuthiwa lalalanda imali alilandanga ukuze kukhothe iclub futhi sibe kwathi kusaze ngayihighlanders ingasela mali. Ifuma player eyinye sikwazi ukukhuluma kuma-meeting ethu esiwayenzayo madoda iclub ayila mali. Sicela ama-former players angu-2-3 bayikhoche team. Lokhana iHighlanders ufuze kusebenzise ngokani kunanzelele kwenza ukuthi singayithola imali ayikwanisi ukuhambisa ama-former players kuma-courses. Uwenze ukuthi kusasa usale silama-coach awayeleni. Singagcini sesidinga ama-players okuthi kuthiwa wadlalela isitapong kwezokhoche iHighlanders. IHighlanders I think the Dynamo is the Capes, ama-big clubs yena angafisanga ukuthi adinga ama-coaches.
Uqhubekele phambili uSibanda wathi umkhuba wokuthatha abadlali abadabuka kwamanye amadolobho yikho sokusenza baye balutshwane abantu abangena enkundleni bezobukela ikanti abadlali bagcwele ngitsho lasemakhaya bakhona.
Ama-players wona la makhaya abalingaboni yikho kula ma-good players i-special ama-strikers asizamele ukuthi ama-players wona laba kubuhailenda baledinga ama-players emakhaya dingana ama-former players and qhasha ama-former players even 7-10 abayi-3 bahambe lupane kule nge-weekend abayi-3 bahambe etsholotsho abayi-3 bahambe ekhezi bayekhangela abathimi emakhaya ngedlala ukuze sithole ama-player ngoba vele singeke sifile ngokuthenga ama-players. Ama-players ukuze uwakhulume wena akunto kuthiwa wena uthi uyathenga ama-players kusuke lapho kuthiwa uyathola i-player kwezinto. Do you think ukuthi imzilikazi lapha letholotho lenkulumane lengijuve singaswele i-player i-1 ningadlala iHighlanders?
Asinelisanga ukuthi sithole icele le-Highlanders phezu kwalolu daba. USimon Sibanda udlalela amaqembu abalisela abasakhulayo leZimbabwe Saints elabasakhulayo le-Highlanders kanye lamaqembu amela ilizwe abalisela abafana baleminyaka engaphansi kwelishumi lesikhombisa elamajaha leminyaka engaphansi kwamashumi amabili kanye lelamajaha leminyaka engaphansi kweminyaka engamashumi amabili lantathu. Kuqembu le-Highlanders udlalela abadlali ababalisa uGift Lunga Junior, uSiza Khoza, uDesi Kapenya, uThulani Ncube kanye labanye. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
Siyawankhulu-ke Njanji, sike sizwe ezomculo.
Akusitele namhlanje ke sikhanyazana silomuntu oqhakathekileyo lapha sidala ukuthi ayizomculo lokunye okuthiyeneyo ake siza ukuthi silobani lapha ecingweni siyakubona mama niyaphila kunjani
ikhumane ngomthandi yakwamuke usikele kodwa emsebenzini bandiza ngamanyathi wancithe ivobhinteni manyathi wancithe kwamukwamu manyathi yethi kwamukwamukwamule
umsebenzi into okhuluma umsebenzi okhuluma ngawo yuphi lo manyana
umsebenzi okucuma nokuezitandar
u-ekta lobani akutshela abantu manyana
na-ekta lomadlela isikhobokhwa indoda yeso
akusitshele kancane ngakhonokhu laqasa nini njalo liyangaphi ngakhonokhu lo madlela
indoda yesoba leyo khanye hambe nge-2017 yandeka yenza lendoda okuthiwa ngu-vi kuzi soyeli eyinakusizala khona
So singathi kuzima ke ukuthola ivofideni la.
Ivofideni ukuthola phansi.
Kunzima uyamomisela sili umfana kajola. Kuluke madlela sikhobokhobo lomanyati singagqiba uhlelo lwamhlanje ukuthi sikhangele bese silazo amalunga ebandla le-MTCT lawe-CCC ajayana phambi kukamnumzana Douglas Muzola bakhala abantu kulandela imbiko ethi uhulumende usethengele umongameli Emmerson Mnangagwa izinjamtshina siqhuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje oluvalisa umthembu Sithemba uPhiki Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.